Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 18 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezimbili 2138 lomkhuhlane lo. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usebanje umkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ikhisimusi yalonyaka iza kuba nzima kakhulu kwabanengi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi bedlula inkulungwane ezimbili ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe izolo 2138 luthi njalo kubhubhe abathathu. Lokhu kukhweze inani labaphethwe yilomkhuhlane kathesi lisuka kunkulungwane ezingamachumi amathathu 30,705 lisiya ku 32,626. Asebefile sebezinkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isikhombisa 4,738. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lambili 12,059. Abahlatshwe esibili baphezu kancane kwenkulungwane ezilitshumi 10,080. Abalaliswe ezibhedlela ngenxa yalomkhuhlane sikhuluma nje bangamakhulu amabili alamachumi amane lambili 242. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ubanje umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Iofisi kaRamaphosa ithi uqale ukungezwa kuhle ngemva kokuphatheka kumbuthano wesikhumbuzo sowake waba ngumongameli phansi kombuso wabahuquluzi umnumzana Frederick de Klerk. Kodwa ithi usesimeni esihle njalo uyelatshwa. Yena uRamaphosa uxwayise abantu abalokhe bengakahlatshwa ukuthi benze njalo ukuze bavikeleke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-African Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Spanda.
Lokho kuyinto ebifanele mhlawumbe ukuthi buke ukuthi izokwenzakala ngoba kukhona abakhokheli kumbe ke ngithi ominista abanjengomtswaledi abaye batholakala nabo bene-corona emalangeni okusho ukuthi ngoba ngabantu abahlala behlangana okusho ukuthi lokho kungaba impangela eyenza ukuthi nagcine esulelekile.
Uthi ubaba uRamaphosa ukufunyanwa kwakhe elo mkhuhlane lo kumele kube yisixwayiso kulabo abalokhe bengakahlatshwa ukuthi bahambe bayehlatshwa. Ubona bephakamela phezulu yini abantu?
Angicabangi ukuthi abantu abaningi abangahlatshwa kungoba beneyinsolo ngoba kuneyinkulumo eziningi kakhulu ngokuhlwaza, kanti njalo khonokho kwenza ukuthi abantu abahlatshiwe esikuthola lapha ebantwini abaningi ukuthi abantu bayakhalaza ukuthi ukuhlatshwa ngathi akubanikezi ukuvikeleka kulo mkhuhlane. Kungakho sibona nje abantu abaningi lokhu bengathi badonsa inyawo kodwa kasikaboni ushintsho oluningi. Kodwa kwezinye indawo khona kakhulu kuleli viki edlulile sike sabona amanani engathi ayakhuphuka abantu besiyohlaba.
Unga bathi ukutholakala komkhakha omutsha lo owe Omicron kubethusile yini abantu umhlawumbe labo ekade bengafuna ukuhlatshwa ungathi sokutshintshile sebe siyahlatshwa na
ukutholakala komkhakha lona owe Omicron kasibona ukuthi mhlawumbe kungenza ukuthi abantu bethukile kodwa khona yebo abantu bathi babonile kuvela imikhakha eminye ehlukileyo ngakho kasikaboni ukuthi kukhona inguquko ngendlela abantu abaziphatha ngayo
kuyini ongakukhuthaza abantu
abantu singabakhuthaza ukuthi balalele abezempilo nezixwayiso nokukhuthaza kwabo ikakhulukazi ngokuthi bayogoma njalo baziphathe njani ukuze bangabhebhethekisi ukuthelwana kwalo mkhuhlane
uDokotela Vusumuzi Spanda ngowenhlanganiso ye-African Diaspora Forum sixoxela ekwele South Africa Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi ikhisimusi yalonyaka izaba nzima kakhulu ebantwini abanengi ngoba kabala mali ngenxa yokutshabalala komnotho okuqhubekayo kanye lokuhlasela komkhuhlane weCOVID-19. Sixoxele nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo
singena ke kulikhefu siphakathi kwe-lockdown so ngumnyaka ke onzima u-2021 okwedlula ke u-2020 ngoba phela u-2020 kwakunganiso kuvulekile ke mbijana kanti ke ku-2021 kuyabe kuvaliwe xa sikhangela ekuhamba-hambeni kwabantu loba nje izikhathi zokuvulwa kwama-shops singani ziyekethisiwe xa sikhangela i-curfew isikhathi eqala ngaso sibona ingani engathiwa kona i-curfew ingcono iyavumela laba bakhona ukuthi bekwanise ke ukuthengathenga behamba-hambe kodwa ke siphakathi kwayo phela i-COVID-19 ilokuhlasela sikhangela inombolo ziyakhuphuka singazi kusiyafika lelo langa elekhisimusi ngokwalo ukuthi bangakike abasabe sebehlaselwe njalo siyabe sesikusibanga siphi
Izisebenzi zikahulumende ziphakathi kokuthola amabhonasi azo kumankampani azimeleyo khona kwenzakalani
okwenzakala ku public service kusuka ke kube yikho okulandelwayo ku private sector esikhathini esiningi xa uhulumende enika iholo laba ku private sector labo bayenza okufananayo esikuzwayo ikuthi amakhampani lawo ayabalwa abathize bathi hayi kube lobubelo baza zama ke ukunceda izisebenzi zabo abanye bayakhala njalo akufanani kanti ke kujwayelekile nje ukuthi kungafanani abakhona abatholayo bakhola abangatholiyo so ku private sector singathi sithola ke ama mixed reactions ama employers asithi hayi kunzima asoze bekwaniseke ukunika lutho abanye besithi hayi bazanika lapha abakwanisa khona
Abaqhathi kukhona yini ongabakhuthaza kumbe ongabaxwayisa khona mayelana ngeholo lezisebenzi
Abaqhathi siyabaxwayisa sibili siyazama lapho sikwanisa khona ukuthi sibazise ke ukuthi ukuze phela umnotho ukhuphuke kube le demand ama products abo ke lama services abo ke akhuphuke kuqakathekile ukuthi izisebenzi zibe le mali esikhwameni nxa ufuna ama sales ukuthi akhuphuke akula abanye abantu abangathengi ngaphandle kulabo bantu ke abakusebenzelayo So siyazama ke ukuthi sitwayise abaqhathi ukuthi asincedisaneni ke ukubooster ke ezomnotho. Sincedisana ngokuthi sibone ukuthi siyabhadala ngesikhathi esiyiso, njalo siyabhadala ngemali yelohlonzi, njalo siyabhadala ke ngesikhathi okufanele izisebenzi zithole ke imali, ukuze phela imali le iphenduke njalo kube yiyo imali eza kwakha ke ezomnotho. So kuqakathekile ukuthi sincedisane ke ku aggregate demand ukuthi ama products ethu ke athole abantu abawagijimelayo ikuthi abantu babe le mali esikhwameni. Yikho esikucebisayo ke kubaqhatshi ukuthi hayi asibopheni ibhanti okufana nayo, okutholakeleyo asikusheni okufana nayo, sithwale lumsebenzi kanzima ndawonye, kungabe luluhlo lulodwa nje olukhalayo abanye behlezi kakuhle. So siyaxwayisana sibili ukuthi hayi umnotho nje loba ubungakaze ube ngcono, kodwa ke kasikhangelanini phela ukuthi bakhona ke abaphasi kakhulu bangancediswa ngayiphi indlela.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Amalunga ezanu PF azancintisa ukhetho lokudinga inkokheli yalelibandla ezabelweni aphakathi kwemikankaso yokudinga usekelo ethembisa okuchiyeneyo. Omunye wawo ngumnumzana Belief Gawule ofuna ukuba ngomgcinisihlalo wezanu PF yemathebelele North. Okwamanje isikhundla lesi siphethwe ngumnumzana Richard Moyo ongumphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakalayo kulumango. Lanxa izanu PF ingakatsho ukuthi luza kwenziwa nini lolukhetho lubikwa solusondele, sibuze uGawule ukuthi kungani edinga lesi sikhundla.
Ayisimi nje ngingugawule ngithe ngasukuma ngathi ngifuna ukuba ngu-chairman we-province. Hayi, ayisiyo into ekade ngingayenza leyo. Yinto enzima kakhulu ukuthi umuntu asukume simile ethi ngifuna ukuba ngu-chairman we-province. Uyaqalisela ngabo umsebenzi omkhulu kangaka. Okube khona ukuthi ama-districts ethu eMathebeleni North bemelwe ibukhokheli bepati abe yiyo angicelayo ukuthi kangime ngibambe lo umsebenzi. Akuqalanga kathesi, kuqale nje kumnyaka lwana ophelileyo baloku bekukhuluma nje bekukhuluma bekulinganisa. Kuthe kathesi sokusiya esikhathini sokuthi sokusondele kwangukhona kuvuthwa i-women's league layo yahlala phansi yakhulumisana yakhokasa neyangilanda yakhulumisana lami, kwasokuthi labo ama-representatives amanye ama-disease angilanda ahlala phansi bayenza i-caucus bangibiza bahlala phansi lami bangikhetha njalo ukuthi kangikhokhele i-province yeMathebeleni North. Abantu bababonayo ukuthi engxa ubani lwana singamfaka laphana ngasenzela ngcono, ubani lwana singamfaka laphana senzela ngcono. Usekelo engilitholayo kuma-disease la luyangithokozisa kakhulu, njalo ngizimisele ukuthi umsebenzi lo onzima kakhulu kangaka ngiwuphakamise. Ngimele abantu bonabo abayibo abangikhethileyo.
Kuyini okuthembisa abasekeli bezanu PF lubana bethe bakukhetha?
Kule daba lwe-devolution, intuthuko ezigabeni, kulo daba lwe-empowerment, ukuthi sinanzelele ukuthi abangabethu labo siyabancedisa ukuthi banothe, kwesokusithi-ke lokudaleka kwemisebenzi. I-devolution yinto enhle kakhulu, ikakhulu thina njengabantu be-Mat North esilomnotho omkhulu kakhulu, omningi kakhulu kwe-province yethu, ezemvelo zethu, lani lento ngathi kade sikule gwayisha ngani i-projects liyana. Hayi, i-province yethu vele yona inothile. Xa sesikhangela nje amanye ama-provinces elizweni, i-province yethu inothile. Kodwa-ke ngokunjalo kumele imisebenzi ibe kakhulu. Ngiyabonabo abantu ebesesigabeni sethu, asiyali ukuthi abanye abantu bengafika labo bevela kwamanye ama-provinces bezoyenza imisebenzi yabo abalobungcwethi kiyo njengamadokotela kumbe lani lani abafundeleleyo imisebenzi esiyabe singalabo. Kodwa eminye imisebenzi yabo wonke wonke leyo ngiyabonabo abantu besigaba sethu khonapha ezigabeni zethu. So sifuna ukuthi i-devolution siyiqinise. Ngifuna ukuthi ngiqinise kakhulu indaba ye-devolution. endabeni njengale kwezinye izigaba nyananzele intontanga ama youth anothile kakhulu thina sibe sesimangala ngapha kithi kwemathebeleland north ama youth ayaswela ama abayanga kodwa indawo yethu inothile kakhulu lomnotho omangalisayo
ukhuluma ngenhlelo zentuthuko kodwa bakhona abathi uhulumende weZANU PF sehlulekile kulalutho olutsha angalupha abantwana beZimbabwe
abathi uhulumende sehlulekile ngakhona kwesikwethulayo lapho kwedevolution lentuthuko leempowerment leemployment creation uhulumende phela akukhangele nxa sikhuluma thina ngedevolution naleyi sikhangela ngeprovinsi yethu eMathebeleland and North Province uhulumende uyadeploya abantu ngitshele partner yadeploya abantu ukuthi bayiqhubele umsebenzi abanye abantu bengazehlulekela ashe ukwehluleka kwahulumende kuyabe kukwehluleka komuntu kufana lokuthi unganika umuntu insimu yakho umnike wonke lama-tools wonke lenhlanyelo angaphumela lutho kodwa unika omunye ngale asebenze aphumele lutho so kuyachiyana ke ngokwani abantu bayadeploywa bezehlulekele kwesathe emsebenzini kwese kublenywa uhulumende abanye abantu njalo ubukhokheli epartin abanye abantu bebe ngabantu nje abangama-placeholders ababambileyo kuphela bengalanto abayenzayo ngoba umsebenzi lowo esikhuluma ngawo owobuchairman ngumsebenzi onzima kakhulu owokuthi sibili ungawusebenza ukuthi nxa i-term siyaphela ungabona ungawubalekeli ukuthi uchiye kutho ukuthi hhayi kulokunye kuyabe kungahambi kuhle uyabevele ungasebenzi but nxa usebenza uzafisa ukuthi mana ngeke ngiyephumula mbijana ngenze okunye umsebenzi onzima kakhulu so uhulumende kayehlulekanga kwehluleke abantu abathile abathunywayo nguhulumende umongameli ufuna abantu bamncedise emsebenzini leyi upresident ufuna abantu abamncedisayo so ngako ke kuqakathekile ukuthi upresident athole abantu abaqondileyo njalo abazasebenza gadalala ukuthi abantu bananzelele ukuthi balabantu ababamelayo ezigabeni zabo
Umnumzana Belief Gawule ukhankasela ukuba ngumgcini sihlalo weZANU PF yeMathebeleland North. Sizaxoxa njalo lalabo ancintisana labo kumalanga alandelayo. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi liyanda inani labantu abaphethwe yi-COVID-19 abalaliswe ezibhedlela. I-News Day ibika ukuba inhlanganiso elawula ukusebenza kwamagqwetha i-Law Society of Zimbabwe ithi izimisele ukumelana lemizamo kahulumente yokuyithathela lumsebenzi. I-News Zimbabwe yona ithi osanda kukhethwa ukuba isikhulumeli seZANU PF umnumzana Christopher Mutswangwa ufuna ukuba ngumsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salbonani basakazi nabathandi be-Studio 7 ndona okhuluma uGift Sonduku Mfokalo. Basakazi nithanda ukuthi ngiyemphawule kakhulu ngodaba lolo liyenziwa nguhulumeni okuyisihluku esingakaze sifonakale kwayena umgabe ongangayenziyo nto. Ukuthi sengaze ephuce laba esithi ngama tax owners isinkwa ngoba usefaka uzupho ngike ngabona laphana umnangagwa iposta esithi yeye usethenga uzupho abayi 500 akuse duty ka government uku provide abantu inye transport ukuthi ubika government ukuthi create imisebenzi abantu besebenze i transport industry ufanele kube ngabantu ikakhulukazi abamnyama bezithengela amatekisi bechovise ukwenzela ukuthi belale bedlile Ngoba iteksi letekisi ayikhiphayo emgwaqweni efaka uzupho iteksi yayilo driver iteksi yayile kondekitha and i-conductor leyana yabe ifida ifamily ifundisa ingane udriver uyabe efida umndeni wakhe ney'ngane zakhe kube ne-owner iteksi eyi-one ibifida imndeni eminingi kakhulu kodwa yena wakuthatha isinqumo uhulumeni sokuthi uyakhipha amateksi emgwaqweni so ngiyacabanga ukuthi ubefanele sithathe esibhekisise lesi sinqumo sakhe sokuthi akabisele amateksi emgwaqweni ayikho le nto yezupho yena kayicreate amathuba omsebenzi abantu besebenza hayi ukuthi etiza creator ngozupho uzupho asimdingi ngoba angiwumboni usizo wezupho akabisele amatekisi emgwaqweni yabona
Sanibonani salubonani basakazi be-Studio 7 olubingelelayo ngifiselani le komadlambuzi emlilini plumtree Ntanda nami ukuhlaziya inkulumo engizweni ikhuluma no Gaw uTobano Gawule baba lo bathu uGawule ezani PF ubale ukuthi ungabizwa kweZimbabwe kumhlangano weDemocrats nguBiden bona abeZani PF abalandaba njalo kubonisa ukuthi khona bayacindezela but engunanzelela kuye lo baba the way akhuluma ngakhona akalandaba ukuthi kwenzakalana elizweni abantu bahlupheka kanjani ngoba uthi kwena amazwe la asilisela ukuthi ngoba sathatha umhlabathi kanti umhlabathi lo ukuphi njengoba sisemazweni thina sihlupheka kangaka abantwana beZimbabwe begcwele amazwe wonke lapha ngaphandle bengenawo lo mhlabathi ukuphi lo mhlabathi owathathwayo othi kona amazwe la apheshiya lwela ukuthi thina abantu beZimbabwe bathatha umhlabathi wathathwa wasiwanga kuyabonisa ukuthi kona umhlabathi lwana wathathwa waphelela ezandleni la upresident wabhika manje mina ngokuzothola namapulazi more than 10 ubonke ama ministers athola nama plaza more than 2 or 3 kodwa abantu ku ground labo abayiwo okwenza ukuthi amazwe lamanye afana nabo United Nations egcine sezama ukuthi efake imasanctions ukuthi kwena bekhulule abantu abahluphekayo ngoba kuba kwabantu bebengahlupheka ngasozi bephume bengaphandle kwamazwe yiyo lento efuna ukumtshelana ukuthi kwena lo mhlabathi kona sinawo thina siwuboni ngoba nanku ulento uzowezana futhi omunye laphana umpofu uhamba siseqhwagela umalunga ngalapha emhlabeni nomunye nayo lowabe sitshona sebegijinisana nomqondisi sebebiza amapolisa intaba zinduna futhi bewuqhwaga ngenkani ngoba bengebezani
yabingelela njalo linjani abantu bakithi linjani yonke nje njani phila abantu abaphila abantu izikhalazo nje nginaso nje kwizikhalakhalazo nginakho okothi kanti thina zizinyonje siyadizayina ematempeleni nemigezi umgwaqo wakhona ilungisa umgwaqo wonke elungiswayo usemashonaleni bezonto kula umgwaqo olungiswa usemashonaleni kanti thina emigeni ematebheleni imigwaqo yethu khambe sizandizani zizinyonini awu hulumeni uhulumende lo njani kati so kunini into zonke zisenzakala kuqala sasekubona ive mdala nisakhula mina kwakuthiwa kubuye odokotela abazophala ezalukazi amehlo zonke iwozotwa zemashoneni kanti thina silazalukazi ematebheleni nemigezi ungathi ufike kuzotwa kulo muntu ozobona abantu amazinyo uto wenza njani njani ozocheck imzimba abantu sodokotela babuya ngaphandle amavolontiya bonke basiwale kanti thina asilazi abantu abagulayo le ematebheleni hhayi i-government le kumele ubheke ukuthi siyayibona isitoti sonke esenzayo 40 years down the lane siyababona ukuthi banzani isitoti abazenzayo it's not good man kunini kanti kuncindezelo ezindlela lezi hayi khona hayi siyabona nje kodwa kuyasihlukumeza lokho kwenziwa khona kodwa siyakubona kodwa kuyasihlukumeza
Studio 7 ngu-Allen Nyathi ukhulumayo ngiyalibulisa lonke Studio 7 ngilibulisa nonke ngezindawo zonke balaleli baka Studio 7 lapha elikhona ya ngizongena kule ndaba njengobaba uBiden ubaba uBiden uthethe unyathelo oluhle kakhulu ngokubana ma ubona ukuthi umuntu akalunganga abantu bake abaphathi kahle uyancindezela uyabumbizelane emhlanganweni omkhulu kangaka oqakathekileyo ubiza abantu abakhokeli abalonanzelelo labantu abayazi ukuthi baphethe kahle amalungelo abantu hayi khona lowo ncindezelo njengogawule yena nje asazi ukuthi kade umbe yena kahle kahle ngabona vele wazalelwa khona leMpumalanga wazokhulela ngapha esindebeleni egasi lakhe asilo labantu besindebeleni ugawule lo hayi ukhohlakele mane ngumuntu omdala mane ukhohlakele gawule lo ukhohlakele loba nje statement sakhe esikhuluma ezokuthi izano kayibizwa nge-America itheni theni uyezwakala nje ukuthi hayi ngumuntu ophathwa ngamahloni bagcoka amankerwane mpela baphetha amahloni uBiden ubatshengisele ukuthi ngumbuso onganakekelela abantu alike liphathwe ngamahloni bantu bezano mani nomnangagwa wenu lo ulike liphathwe ngamahloni umhlaba ulibonile nonke ukuthi hayi alinakekelela amalungelo abantu
labo bekungab
abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi umanyano we-United Nations usuchotoze iziphathamandla zakwele Libya ngokuxotsha iziphepheli kulelo lizwe. I-AFP ithi umkhokheli webutho ophethe intambo zikamongameli ngemva kokugenqula uhulumende welemali uKenel Asimi Goita usethembise umanyano we-ECOWAS ukuthi uzawupha umhlahlandlela wokhetho olukhululekileyo ngozibandlela. Singene kudaba lweMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli lizwe selisedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisishiyangalombili 800,000 ngokubika kwenkampani yezindaba iReuters izolo. Ithi lonyaka kuphela sokubhubhe abantu abafika phose ingxenye yesigidi 450,000. Sixoxelo sebenza kwezempila kahle khonapha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Udanisayo nje ukuthi umkhuhlane lo uyaqhubeka ubulala abantu imihla ngemihla, khona sokulama vaccines enelisa ukuvikela aphiwa abawafunayo kungelambadalo. Ngibona njalo imibiko yokuthi iOmicron ivariant le esanda kuvumbuluka yiyo engabe isibangela ukumemetheka ngesiqhubu kwayo iCOVID-19. Kukhanya sobala ukuthi abantu abafayo khathesi yilaba abalokhe bebalekela amajekiseni okuvikela ama-vaccines. Ngibona bezempilakahle besithi umkhuhlane lo ukhanya ngaluzaqhubeka kumemetheka ubangelwa ukuthi khathesi kwelapha kwelemelika kwamanye ama-states sokuyisikhathi somqando. Njalo khathesi sesikhangelane lekhefu lekhisimusi, abantu abaningi bazahamba besethekelela izihlobo labangane endaweni ezehlukeneyo. Njengoba ngitshelo ngaphambilini ukuthi kukhanya ngani abantu abafayo sibili khathesi yilaba abangazange bahlabe.
Ijekiseni yesithathu le i-booster shot esihlatshwa abantu bayasukuma yini ngobunene?
Indaba yokuyasaba ama-booster ha sibona ukuthi vele abanye abasabanga wona la ama-jekiseni akuqala. Nxa sesikhuluma ngama-booster, mina ngike ngakhuluma labanye abanye emsebenzini engisebenza labo labanye abangani nje bekhanya bewahahabela sibili ama-booster ukuthi abanye besiyahlaba. Omunye engikhulume naye sithi uyahlaba, besiyahlaba namuhla abantu bekhanya bewathakazelela, kodwa bakhona abanye vele bathi mina ngahlaba wona la anamabili awuqala kumbe eyodwa yena leyani yakuqala ngiyabe ngisaya kwenzani futhi. Ngoba kulokhu kukhanya kule eminye imibiko la ephumayo edonsela abantu khatshana lama-vaccine. Bengibona njalo ukuthi kuleli lizwe labantwana abancane sebekwanisa ukuhlaba abama iminyaka emihlanu kusiya ku-11 balakho ukuhlaba, abale minyaka engu-12 kusiya ku-17 bayahlaba, lama-18 years bayakwanisa ukuhlaba njalo amajekiseni wona lawa, kodwa abaningi bayesaba ukuhlatshwa.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempila kahle eMaryland khonapha eMelika. Kusenjalo inani labantu ababulawe isiphepho esilamandla esidale umonakalo omangalisayo ezabelweni eziyisithupha ngolwesihlanu selikhwelile njalo selibalelwa kukhulu. Isiphepho lesi i-tornado ngesiNgisi siqothulesa levula ya-Kansas, Illinois, Mississippi, Missouri, Tennessee lase-Kentucky lapho esibulale khona abantu abedlula amachumi ayisishiyangalombili 80. Ngokubika kukasibalukhulu walesi sabelo. Siziphethe ngebezihamba phambili. kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangu-2138 belo mkhuhlane lo. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usebanje umkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ikhisimusi yalonyaka iza kuba nzima kakhulu kwabanengi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.